uhlelo lubuya kanye ngemva kweminyaka eyi-5 nanti ithuba selifikile ngemva kweminyaka eyi-5 ubana sikhethe kumbe sitshintshe ubukhokheli obesigaba obe-region lobelizwe thanda ukukhuthaza kakhulu umama oyemathebelelenzi lwasezimbabwe ezweni lonke jikelele ukubana kasiphakameni bomama siyevota singaphakami singabomama kuphela kodwa siphakame lezimuli zethu zonke mama khuthaza ubaba khuthaza ugogo ukhuthaze ukhulu ukhuthaze abazukulu ukhuthaze umntwana wonke ole 18 years and above ukubana ayevota inhlupho zonke esilazo esikhala ngazo singakhona ukubana sizintshintshe kubalot box mama ungaphakami unguwe wodwa lemuli yakho kuphela kodwa khuthaza umakhe helwane ukhuthaze abangane ukhuthaze izihlobo ukhuthaze isigaba sakho sonke ubana siphakame emhlabethwele isithupha ipassport enga expiranga susani ukwesaba kuzakhamizi lokho esikuzwayo ukuthi kuthiwa manxa uvota bakhona abakhona ukubana babone ukuthi uvotele bani ngamanga lawo mama tshela ukhulu tshela ugogo kubana ngamanga lawo gogo ilungele lakho lokuvota laziwa nguwe wedwa njalo ukuthi uvotele bani kwaziwa nguwe loNkulunkulu wakho lokhu indlela zokwethusela abantu ukukhetha ubukhokheli kufuze ukhethe ungelakwesaba ungelavalo inhlupho zonke esilazo bomama isikhala ngazo abantwana abangasebenziyo abantwana sebephila ngama-drugs indlala ngekhaya izinto ezingahambi kuhle ezweni ukuhlupheka lokuhlukumezeka konke lokhu singakhona ukubana siye kutshintsha msiku ballot box ngeprogram lena esasiyidonsa bomama sikhuthaza abantabethu ukubana kabayirejista iprogram lena yahamba kahle kakhulu laloba ingasafikanga ezingeni esasilikhangelele ngoba lamanje bakhona abantu ofica kubana kabarejistanga kodwa kulabo abarejistayo sakhona ubana sibafinyelele bomama ezindlini abale 18 years and above nanti ithuba seliphendukile njalo sikhethe ubukhokheli obuzasisuthisa for the next coming 5 years ngiyabonga